Bekhuluma ngezokwenza amatshe aligugu emhlanganweni we-Mining for Sustainable Development oqoqwe inhlanganiso elwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni eye-Transparency International Zimbabwe kobulawayo lamhlanje, omama abakumsebenzi wokwemba bathe uhlelo lwe-Cadastra software luzanceda ngempela. Unkosikazi Nomuhle Ncube oyemba igolide enyathi ngaphansi kwebubi Small Scale Miners Association uthi uhlelo lolu lungalandelwa ngokuchasisa kukahulumende lulakho ukuqeda inkohlakalo kwezokwemba amatshe aligugu.
Ngicabanga ukuthi ngendlela ochasise ngakhona kuthiwa ngu-PMD ukuthi khona bazabe befaka i-information, so i-double packing maybe izaba reduced ukuthi ngiyithola sengiphekele indawo yami mina kuyimi engiqala okunjani ukuyibona ngomunye umuntu maybe omkhulu kwedlula mina, ngoba okunye babuya sibili bazopheka vele indawo eyaphekwa kudala. Uthole umuntu eyithathatha sibili kodwa wena ngenxa yokuthi uyabe uvulnerable ugcine uyiluza. I-new act ye-mining ifethu olu nxa bengasifaka thina njengama-small scale miners yobana belokhu besebenzisa i-information yendala iyafakwa ngamakiwa ngabo-64 jakuthi ukuthi mina njengomayina omncane lo mayina omdala uyapaying the same amount, uyasuffering the same amount. So at least nxa kungasakho modetha lathi kungasincedisa ukuthi sikwanise ukusebenza sibili ngenhliziyo zethu zonke siphakamise iimoli zethu ndawonye lelizwe.
Umnumzana Mzilethi Dube okumsebenzi wokwemba uthi uhlelo lolu lulobuhle lobubi balo.
Uhlelo lolu lulama-advantages lama-disadvantages, ngoba at the end wena ngoza u-aplayile laphana bathi you are online, but akutsho ukuthi vele automatically usutholile i-mining claim yani. So kutshengisa ukuthi kungaba leloophole ukuthi kuyabe kulabantu ababa besemaceleni ngayo ozathi wena usufikile indawo yakho warejista wa-identify ukuthi ungubani, but at the end so kubuya kuwe awusabenefithi, so siyabenefitha umuntu wabo lwana yabe seceleni.
Umnumzana Dosman Mangisi osuka eZimbabwe Federation of Miners uthi uhlelo lwe-Cadastra luzaletha ukusebenza lula ezweni njalo amanye amazwe aselusebenzisa.
I-program ye-Cadastra izanceda izindaba zama-mining disputes, also izakontributa towards the ease of doing business njengokukhulumayo kwayo in the meetings of emhlanganweni ye-ease of doing business, ukuthi iyakukhwanisa ukubona ukuthi ispace ingakanani e-ground ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe amayini.
Unkosikazi Jane Lusinga okubhizimusi lokwemba ebubi uthi uhlelo lolu luzabanceda kakhulu.
Uhlelo lolu ngibona ngazanthi luzasinceda kakhulu, especially when ekuphegeni lapha xa sisiyakhangela into leyo izasinika i-formalization ukuthi kungabi khona umuntu othathela omunye indawo yakhe. Ngulo lalo muntu uzabe le ndawo yakhe eqondane laye, ukuthi sibalekela lokhu isigaba lesi sokuthi asiyatshontshelwa amakhona omunye umuntu ayasathola indawo singendlela eyiyo. Lokhu kuzasinikeza ithuba elihle lokuthi khona ngulo lalo abe le ndawo yakhe eqondane laye. Even if it means ukuthi kule space esisele phakathi kuzabonakala ukuthi le ndawo le ayi ayisiyo yami ngabani, kuzasinikeza i-transparency phakathi kwama-miners le-government.
Ilunga ledale lephalamende elikukhomithi yezokwemba amatshe aligugu elingenela umhlangano unkosikazi Jasmine Thofa uvumelane labomama abakubhizimusi lokwemba ethi uhlelo lwe-Cadastra luqakathekile ekuqedeni inkohlakalo kugatsha bezokwemba.
Ngibona ngani uhlelo lwe-Cadastra luzanceda kakhulu ama-miners ukuthi kuzaba njenge-one stop shop ukuthi konke abakufunayo bazakuthola khonapho. Ngibona ngani ngisizwa kuhle, kuyathatha something like between 30 minutes to an hour, not more than that, ukuthi usayine ilokuzeni ukuthi urejiste. So ngibona ngani bazakuthokozelela ama-miners wonke, especially omama because isikhathi siqakathekile kakhulu kuma-women miners, babekhangela i-mining yabo, bekhangela abantwana and so on and so forth.
Ilizwe izwe leZimbabwe linothe kakhulu ngamatshe aligugu emihlobo ehlukeneyo adlula phose amachumi amane njalo kuminyaka edlule bekungelula ukuba abesifazana bangene kuleli bhizimusi. Abenelisa ukungena bebebhekane lenkinga eziningi ezigoqela ukuthathelwa imigodi yabo ngabanye abesilisa ngoba kungena ndlela elula yokubhalisa indawo yokwemba, kodwa uhlelo lwekhadastra lubikwa lulakho ukuqeda ukuthathelana okukhona kwendawo zokwemba amatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.